Kapa wethule lolu gwalo emhlanganweni wabosomabhizimusi abathengisela phandle kwelizwe owezintrade exporters conference ogijima ngendikimba ethi Rethink Reform Export.
Kuyangijabulisa ukuba umhlangano lo uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Rethink Reform Export, njalo ngokuqala ukuba uqhutshelwe koBulawayo ngesikhathi sizama ukuvuselela ezokuthengisela phandle kwelizwe kanye lombuso wezabelo.
Umongameli uchaze ukuba ngempela imitshina yamandla kagesi ama-transformer ayanyamalala ezweni, ethi sekumele kuphunywe le ndlela zokwenqabela lumonakalo.
Ngempela ama-transformer ayanyamalala elizwe lonke, ngakho kumele sithole indlela yokumisa ukunyamalala kwama-transformer elizwe.
Usomabhizimusi uMnumzana Benson Tini ukhalaza ngokuthi abasatholi inzuzo yokusebenza kuhle ngenxa yokuhamba kwamandla kagesi mahlayana.
Ya, into ekhanya iqakathekile ephume lapha yikuthi khona engiyibona mina nje izinto ezintathu. Okokuqala yikuthi khona kufanele sifune ukubana indlela ama-exporters abasebenza ngayo yenza ukuthi khona banelise ukwenza ama-products nama-services athengekayo, a-competitive, azathandwa ngamanye amazwe. And then okwesibili, imithetho ekhona, imithetho eyenziwa nguhulumende ibe yimithetho engantshintshi nsuku zonke. And okwesithathu ukuthi khona sizame ukuthi khona nxa amakampani la e-exporter sizame ukuthi singabavimbeli, singenzi ukuthi kube lemgoqo endleleni, senze ukuthi kube lula ukuthi bathumezele impahla zabo overseas.
Omunye njalo usomabhizimusi uMnumzana Bekithemba Nkomo uthi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho ecacayo yokuthengiselana ukuze amabhizimusi asebenze ethola inzuzo.
Ngibe disappointed ngo-president ngoba uyengezelela iprogramu yakhona ekhuluma ukuthi kuyezakala, kodwa angimzwa nginika isolution ukuthi khona sengizahamba ngiyobuza kezo ukuthi isilwane lesi sidla ama-transformers wafaka ngathi akusela manje ifama olaluda kulimi kasenzilutha iy'mbuzi sazikuyona kusemadamu siba lezibungu nenkomo. We can't export. Ungayezeza akula fo ndawona ama-transformers. Into emangalisayo ukuthi sesiya-export ama-transformers ezolo, bawalungisa amatsha bawa-export eMozambique bethenga amagesi or something. Sikhuluma la afileyo aya ngaphi nxaselungisi.
Umqondisi wezintrade koBulawayo uMnumzana Similo Nkala uchasisa kabanzi ngomhlangano wanamhlanje.
Silapha nge-conference yezintrade, izintrade annual exporters conference. I-theme yethu for this year is Rethink, Reform and Export.
Amankampani labosomabhizimusi abadlula amakhulu ayisithupha bangene umhlangano walamuhla we-Exporters Conference 2019, njalo ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe koBulawayo. Abathenga impahla abasuka emazweni agoqela iSouth Africa, iZambia, iAngola, iNamibia, iBotswana, iDemocratic Republic of Congo, iUnited Kingdom labanye bebekhona emhlanganweni walamhlanje. Osomabhizimusi bacele uhulumende ukuba umthelo wamashumi amabili ekhulwini abawuhlawula ngemva kokuthengisa impahla phandle kwelizwe uyabasinda, ngakho-ke kumele abazwele ayekethise eminye imithetho okuzakwenza labo basebenze bethola inzuzo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.